umuntu nxa ehlatshwa lijekiseni kumele aveze isithupha sakhe ukuze kwazakale ukuthi ungubani njalo kufakwe imininingwana yakhe kugwalo lwasebehlatshiwe. Kodwa inhlanganiso ye-Amnesty International ithi eZimbabwe kulabantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu amathathu 300,000 abangelazo izithupha. Abanye babo ngabalabazali labokhokho ababuya kuleli kudala bezodinga imisebenzi bevela emazweni afana leMalawi, iMozambique lamanye. Abakhulume lalomsakazo eLion's Den esigabeni seMashonaland West kanye labasebenzi abucwadlana lalindawo epulazini lako Nathan bathi lanxa befisa ukuba bahlatshwe kababoni lokho kusenzakala ngoba izithupha zokuzalwa abalazo. Omunye wabo kungosakhulayo umnumzana George Chasara, yena oleminyaka engamachumi amabili lambili 22 ongelazo incwadi zokuzalwa.
Zinorwadza. Zinorwadza. Azina zithupha akuzireza osibayi. Indododa kuti nyaya yekuti kunodiwa chitupa itonzi kuti anzi iye wachafamba ichi but zvinoda chi chitupa varipo varongofa vamunzi ari covid afana covid vamwe wachacho ati katonzi vamwe akabatiwa vari mufuti womunhu mugoro remasitenzo ngomadhiwo.
Isifiso sokuhlatshwa nginaso kodwa inkinga isekuthini angilaso isithupha ngoba ukuthi umuntu azahlatshwe kufunakala ukuthi umuntu abe laso isithupha ngoba ngokuzwa kwami uma ungelaso isithupha umuntu akahlatshwa. Ngibuhlungu ngakho lokhu kakhulu.
Unkosikazi Thokozani Magenga, yena oyisakhamuzi seLion's Den, uthi baningi ababhekane lalolu dubo ikakhulu emapulazini lasemamayini.
Yekuthiwayise umuntu wakhona selahlekelwe kakhulu ngokuthi ukuhlatshwa kulilungelo lomuntu ukuthi abe ngumuntu ovikelekileyo empilweni yakhe. So nxa kungekela ulungisiswa idubo lokuthi abangela zithupha abangelamabhese bancediswe ngahulumente, kuyake kusitho ukuthi bonabo beswela ilungelo labo lokuhlatshwa.
Unkosikazi Magenga ukhuthaze iziphathamandla ukuthi zitholise abantu bonke incwadi zokuzalwa ukuze bahlatshwe njalo baphile njengabanye abantu.
Sicelo yisosoneso sicelela abanye bethu kufanele ukuthi ihulumende yenze amalungelo ukuthi abantu bonabo balungisisele izinto ezifaneleyo ngokuphangisa. Nama-citizen ethu ngokuthi sebehlalele yatho kwesikhathi esithi sokufanele ukuthi beyimukelwe nguhulumende baphiwe izincwadi ezifaneleyo ukuthi bakwanise ukwenza konke abangafisa.
Lo msakazo ukhulumisane labenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eZimbabwe Human Rights Association, iZimrights, bona abathi bakhathazekile ngalolu daba. Nansi isiphathamandla salenhlanganiso unkosazana Silia Mafu.
Ngibona ngani uhulumande kumele athathe amanyathelo wokunanzelela ukuthi zonke izizalwane zabo zithola amaphepha. Khathesi nxa sikhangelane legciwane le-COVID-19, sikhangelele ukuthi wonke umuntu athole ukuthi ahlatshwe ukuze avikelwe kulo umkhuhlane we-COVID-19 kulilungelo lomuntu wonke lokhu.
Unkosazana Mafu ukhuthaze uhulumende ukuthi adinge indlela zokusiza abantu laba ukuze labo baphatheke kumisebenzi yentuthuko yelizwe.
Akula malungelo okumele ancitshwe abantu mahlayana, ngakho-ke uhulumende kumele ayekele ukubandlulula abantu. Wonke umuntu athole ilungelo lakhe, wonke umuntu athole ukuthi ahlatshwe ukuze avikeleke kuleli gciwane.
Lo msakazo uxhumane lomsekeli kamphathi ntambo wezempilakahle uDokotela John Mangwiro, yena ongathandayo ukuthathwa amazwi kodwa uthembisile ukuba uzoludlulisela kwabaphezu kwakhe lolu daba. Ngimele Studio 7 ngise Lion's Den eMashonaland West. Yimi uMavis Gama.